lentatheli ngemva kokuhlola amahhofisi akobulawayo umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi ethi kunabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani. Okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha, ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini, uyeza ehofisini ukhululekile. Asikuxotshi. Nxa kukhona okuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukaMasango emhlubulweni weMandebeleni seluludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi.
Leyi indaba sesakhuluma ngayo kakhulu, sikhuluma lohulumende ukuthi kazame ukuthi anike abantu ama-birth certificate indaba yombhuqazwe weGugurahundi. Uhulumende kafune kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nika abantu amabhedi lezithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu hlupho lombhuqazwe ukuthi bangabi lezithupha.
Isakhamuzi seMambali eMatamhlophe uLista Ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezi ncwadi.
Abantu abaningi lapho vele kabala mabhepha abaningi labanye abala zithupha. Indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilabe ezikolweni abala amabhepha. Asifuna bethathise kugugulwe isibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana masiphuma labo ezibhedlela. Kuyafuneka ama-birth record tholisani ukuthi ma uyithatha i-birth record ya-expire after 6 months. So ma ususiyayilanda futhi kuyinkalakatha yemali utholisana ukuthi awulayo leyo mali yakhona ukuthi uphinde futhi uyayilanda i-birth record ukuze uyethathisa umntwana igqethu lezithu.
UNkosazana Nomsasivanda uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali uhlanganisa labantwana abafundayo abalancwadi zokuzalwa.
Thina lapha eMambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabhethi. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda so udubo lwabo babefanele bemasportini. Inkinga kuko kubonakala ukubana abalamabhethi yizo inhlupho esilazo eMambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami ngikusoneso isimo. Isimo sona leso sathi sesinjalo. Nxa kuthi umzali wakho usesikhonile ukubana i-birth uyithole kube nzima. Mina ngakhula ngilayo i-birth kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka. Ukuyithola ngayithola sengiyenzile, sengiyithathiswa lapho emendweni lapho engiyendele khona. Kathesi besenze sifiso sokubana njengoba sengithole uhlelo oluhle izaphu ingani ingangiphakamisa ngithole isithupha. Njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona i-birth ngibe lokuhlala.
Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni abanancwadi zokuzalwa lezithupha ngoba kwatshabalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamachumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomithi lemali yakwamanye amazwe sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.